eqinisweni uhulumende kumele ukuthi atshele abantu ukuthi kuyini okuyikhona okulihuha kuyo, okuyikhona okumfuqayo ukuthi akubone kuyinto eqakathekileyo okwedlula ezinye izinto ezigoqelana legugu lakundi yonale, ukuthi aqale ngakho. Ngoba nxa sikukhangele uhulumende kumele ukuthi aqale ngokuthi ke kuthonisiswe amacala okuthi kanti sabulawelwani abantu bonabo kuthiwa bayiphandwa namhlanje amathambo abo ekwenjiwe lapho abagcitshelwa khona, kanti babulawelwani okwakuqala. Yinto uhulumende umele idinga ukuqala yenzeleyo, ke kube le-commission. I-commission which would be an internationally constituted commission eyiyona ezakuya cubungula udaba lwegugu rawundi kuqala. Udaba lolu abantu beke belungenele bezike kilo sibili. Singaqeda lokho onxa i-commission leyo ingaqeda, sokuza kuya ke ngathi ama-survivors sisaphilayo esezihlobo zahlambayo ukuthi sibona ngani kungenziwani ngezindawo zenezwe lapha okulele khona abafowethu, okulele khona obaba, omama, so on and so forth.
Kodwa uhulumende lalabo abasekela lolu hlelo bathi banengi abantu abaphathwa yilumbuqazwe abalusekelayo uhlelo lokugejwa kwamathambo wabantu.
Uma uhulumende elomcabango ukuthi ayekwemba abantu ababulalayo ayebangcwaba kutsha, kumele aku-understand uhulumende, akuzwisise kube sobali ukuthi into le kayenziwe ngesiko. Ngoba esikweni lakwethu umuntu kagejwa, umuntu nxa engcwatshiwe akumanga ongelaliba mfowethu. Nxa abantu bonaba kumbe bangu-92 ababulawa bagejelwa ndawonye, irekhodi nxa zikhona ukuthi ngubani lobani 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 abalele la, akwenziwe i-tombstone amabizo abo wonke ebhalwe khonapho ukuthi lapha kulele uzibani lozibani lozibani lozibani. Siyasikubona isikhathi esiningi ungahamba lo be-post office kobulawayo lapha, uyafica kule tombstone kapha kulamabizo abantu ababhaliwe khona phana, abantu ababhubhayo ngesikhathi sempi yona liyana, abantu ababulawayo ngesikhathi sempi yamakhiwa yona liyana. Kanti ke lathi ke khonokho kungenziwa Nkomo, andibani ukuthi abantu laba begejwa. Ngibona ngabe uhulumende kalandele usiko o amasiko abantu, engabuye ezositshela ukuthi iningi labantu abasekela uhulumende bathi ayisikho lokho mfowethu.